Ukubulawayo kubikwa sokuqalile njalo umkambo wensitha othengisa amafutha la ngentengo ethe xaxa. EHarare amafutha akhanya esilela kakhulu ngawohlobo lwediesel. Sixoxe lo councillor wedolobho leHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe.
Udaba lwamafutha seluqalile futhi especially idiesel. Ngoba sukusela izolo ngakhangela umumo wabantu abafana ukufuna ukugada baswela i-transport especially eyamakhombi noma amabhasi ekhona kuzabona ama-queue angikhona semakhulu kakhulu ngenxa yokuswelakala kwe-diesel. Uzabona labo abamakhombi sebekhweza from dollar akade igazephiwe sebesiya ku-dollar 50. Yoni petro ungathola uzakhangela ukuthi kulama few filling station ayabe elayo kodwa kwamanye ukuminyi owumini ukuthi you have to travel ukuthi uthole lapho ule few ye petro khona ukuthi sizwisise ukuthi kungaba kuyini okwenzakalayo asikazwisisi ngoba ukuthenjiswa esasi abantu babekwenzwa kwakutshengisa ukungazathi kuzakuba sokutholakala ifyo yonke ipetrol edizili kakuhle kodwa kakukabi njalo.
Kumaviki ambalwa asanda kwedlula uhulumende wathi ngokukhweza intengo yamafutha ezimota awasoze asilele njalo. Kodwa usomabhizimusi njalo ephatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Ndlovu uthi ukusilela kwamafutha ezimota akuzange kuvele kube ngcono.
Umumo wefuel awuzange vele ube muhle ubuyele esimeni sawo lapho bevele itholakala khona nje uzingenela ke egarajini uthele. Bese kusenzakala ukuthi uthole kule mota nje ezintuthwani lokhu eyakhwelayo. Kodwa ke la malanga kamabili amabili elilodwa kadlulileyo sinanzelela ukuthi isiswelakala njalo. Indwendwe seziqalisa ukuba zinde. Usuhamba egarajini uthole engekho besithi kabakwazi ukuthi izabuya nini. Uhlupho loluyana lwemizila emide lokuswelakala kwayo ngokugcweleyo ngokuphindaphindiweyo kukhanya sesi buyela yilo njalo.
UNdlovu uthi izihambi sezithwele nzima ngokusilela kwamafutha lokhu.
Imota ezithola abantu sezisilela okuqala kubangelwa ukuthi amafutha nalawo kasatholakali. Okwesibili lanxa etholakala mswana uthe wathola ayadula. Bese kusithi laba abamabhasi abhalwe zukho lanxa asoze ukho baphiwa nguhulumende efuyele etshiphileyo baphiwe le mali. Selithwala abantu ke ngamadola ngama-50 cents osokusenza ukuthi ke abemthova basweleke ibhizinesi. Bese sizibuza thina siyathi uhulumende lo ngabe nguhulumende wabantu bekumele ukuthi phela empower ancedise wona laba abavele bekhona kusystem abamakhombi. Amakhombi asatholakali asahambe indawo eziningi ngoba kungela mafutha kumbe amafutha bewathole dula. Bona bese besehluleka ukuthi bazathatha njani ngoba sekulamabhasi aphiwa-ke idizili echiphileyo.
Omunye njalo usomabhizimusi ophatheke kwezombusazwe umnumzana Bednico Bebe uthi inkinga yikuthi uhulumende kafuni kuphumela egcekeni ngokuthi udaba lwamafutha ezimota luyamxaka ngoba elokhu esithi isisindo se-bond silingana lesedola leMelika.
Engibone ngani kungaba kumqoka kakhulu ngibone ngani indaba yemali yangaphandle kwamazwe. Ungakhohlwa ukuthi eZimbabwe silohlupho lokuthi isiweli yethu siwoda nge-US dollar lapho esiyithenga khona and njalo iZimbabwe kayila-ke lokho okuthiwa khona i-line of credit la kuliphi izwe elingasifika amafutha. So nxa ingakwanisi ukuthatha isikwelede kwamanye amazwe kutho ukuthi sifanele bayidinga imali yangikhona ibe khona bese bebhadala-ke amafutha besebuya. So mbonani okuyikho okusilelayo lapha yimali kodwa uhulumende kakufuni kukhuluma iqiniso ukuthi usehlulekile ukwenza imali yokuthi athenge amafutha. Okwesibili okwenza ukuthi kube nzima ukuthi imali yamafutha angayitholi ukuthi ke amafutha akithi athengiswa ngebhondi. Ibhondi kayisiyo mali. Awungaza ke ukwanisa ukuthi uthenge amafutha ngemali imali yangaphandle kwamazwe ubusubuya uyithengisa ngemali ngamaphepha angasomali.
Ngokukhweza intengo yamafutha ezimota uhulumende wayesithi yikho okuzaqeda udubo lokusilela kwawo kodwa osokusenzakala kudala imibuzo yokuthi sokuzathiwani manje ukuqeda udubo oseluphendukile. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.